Kanti-ke kukhona njalo abanye abakhanya athi bevele bengekomsebenzini kodwa behamba besiyahola umuntu esenza okunye okungahambelani lalokhu okuthiwa ukuqhatshelwa. Kusuke kwaphuma ngoba ngaleyo ndlelazi. Kathesi-ke esikubonayo ukuthi abalomlando omkhulu kakusengulo oqhashileyo, kungulo obekhangele abaqhashi ebeluse emele u-Public Service Commission. Nguye ongazange achasise kuhle lindaba ebantwini laba abatholakale bengekho ezikolweni kumbe bengekho emsebenzini. Ngokunye kwakhona lokhu okuphumileyo, Chris. Athi-ke okunye kwathi sikukhangela ngokwe-harmonization ye-labor law. Lokho kutshengise ukuthi uhulumende uthena sebevumelene ukuthi ngeqiniso ngeqiniso umthetho we-public service kawuguqule ukuze lawe uhlanganise inkanuko zezisebenzi.
Ye, manje ungasitshela ngamafitshane ukuthi selizathatha nyathelo bani ngemva kokuzwa incazelo le?
Incazelo le, Chris, sitshile ukuthi ngaphesi sokumele sikhombe silandele ngamunye ngamunye ngoba sesiyakhangela kwamanye ama-region, for example. Sithole ukuthi kwenye region phakathi kwabantu abangu-178 adilethwa ngabakho emsebenzini. Abakhokheli bama-district lama-province baphawule kuphela 51 bathi laba kanye ngababazi bangabi. So nxa kuwukuthi ufike ngamenzi kahle sokumele siye sifika sidinge labo abayiwo abatholakeleyo ngoba thina sesikhangele inani lethu esilikhangeleyo. Ebeyikhangele ukuthi thina nxade sikhangela babethi association ababalisi bethu abayiwo aba-affected bafika ku-6-8 kusa ku-1,000 xa soleku sisamukela amabizo kathesi abayiwo abakhanya be-affected. So sithi singabahambisa amabizo uhulumende uthena uyavuma ukuthi nxa ibizo lifakaziwe nge-affidavit ngemva kwe-48 hours imali yakhe iyabe isibuyiselwa ebhenki.